Mfowethu Don, ngiyabonga. Lesi kungathi isimanga esijumileyo. Awu, ukuyi ngiyabonga. Loba ngubani okhulume lokho? Ngiyabonga kakhulu. Bengikholisa lezo ngoma. Mina bo, ngiyathanda ukuzwa lokho. Liyazi ngiyathanda ukuhlabelela okuhle. Futhi ngizwa okuningi kwakho. Lapho ngisiza phansi lapha. Ngokuvamileyo, ngangisuye lapho ngisehla phansi, ngisiba lenkonzo yosiliso. Kumbe enye into, kumele ngingathi ngihlala ngingedwa ngokwami. Futhi-ke, abafana bayathanda lawa amathepu. Futhi-ke, lapho ngifika ngekhaya, kumbe nginomsebenzi wokwenza ehofisini. Khona-ke, ngiyahlala phansi, ukulalela lawo mathepu. Ngiwaphinda, futhi ngiwaphinda, futhi ngizwa yonke into ekhulunyiweyo. Futhi ngiyathokoza ukubona umfowethu Gehotsa lapha lokhu kuza, umngane omdala wevangeli. Okweminyaka eminingi edluleyo wayephandle kulowo umsebenzi ofanayo ekhulekela abagulayo. Mhlawumbe iminyaka ngingakazi mayelana ngokukhulekela abagulayo. Futhi-ke namanye amadoda lapha abangane bami ngokwami, ngiyabona ibandla elikhulu lapha ubusuku obedluleyo bevela eTabanekeli phezulu eJeffersonville. Futhi-ke siyathokoza kakhulu. Futhi ngihlangane nomfowethu uYoung Brown. Ngathi umfowethu Jack wathi ibizo lakhe nguYoung futhi liyamfanela. Lapho engitshela ukuthi ule minyaka engamashumi ayisithupha lokunye ubudala, angizange ngikukholwe. Ngakantshintshi lakancinyane ukusukela ngesikhathi sakuqala phandle lapha eShreveport. Kunjalo ukhangeleka ngokufanayo nje. Awu, uNkulunkulu muhle kithi. Futhi ngiyazithanda lezo indlela zona ingoma lokhu kusa kanye kanye lokujula kikho into eqotho, into leyo 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 etsho ulutho. Ungakunatha ngangisehluleka ukuzibamba ekukhaleni ngelizwi elikhulu lapho ngibezwa behlabela leyo ngoma mayelana ngenye into mayelana ngamahubo 23 lapho. Futhi-ke khona-ke basebesiza futhi le ingoma enhle abaqeda nje ukuyihlabela abathathu lapho. Cabanga nje ngokwe kulenye into phakathi kwakho, lokho okuzwayo phakathi kwakho, amadlabuzane akho ephuphuma, ukwazi ukuthi umbuso kaNkulunkulu ususeduzane lokufika. Zonke izinto lezi esikhulume imayelana ngazo nokumangaliswa yizo sezilungiselela ukuthatha indawo. Abanye bethu singalala leso sikhathi singakafiki, kodwa lokho kakuyikuvimbela ukuvuka kwethu, ngoba kunikeza ithuba lokubuya labo bengakaguqulwa. Uphondo lukaNkulunkulu luzakhala, abafileyo kuKristu bazavuka kuqala. Khona-ke thina esiphilayo sisasele lilandzelele uhlelo lokuvuka, siza kuhlwithwa kanye labo. Siyahlangana ngokwethu singakahlangani laye. Siyahlwithwa ndawonye ukuhlangana labo kanye labo ukuhlangana lenkosi emoyeni. Bona onguNkulunkulu futhi-ke lapho efuna ukukhonzwa, yikho lokho imvelo yakhe eyikho ukukhonzwa, ngoba unguNkulunkulu. Futhi uyakwazi ukuba sasi lapho ukukhangela ngaphandle ngekhona lelihlo lakho, ubona uba omunye ulapho. Kodwa futhi-ke ngakusoze kube yindlela epheleleyo yokukhonza okukhululekileyo. Lapho sisima lapho futhi sisazi siqale sahlangana kuqala, futhi sabingelelana munye ngamunye. Futhi-ke ukuma ngakuye lo owakubangelayo konke, futhi sihlabela izingoma zokuhlengwa. Njengomfowethu uJack ezikhathini eziningi wenza isitsho lapho ingilosi zazigombolozela umhlaba kanye lamakhanda akhothanyisiweyo, zingazi lokho esikhuluma ngakho. Bona, ngoba kazizange zahlengwa, kodwa thina sasimele sihlengwe. Futhi lokuthi sizamethesa kanjani umqhele okuba ngumbusi wababusi lenkosi yamakhosi. Kangazi ukuthi ngithini, kangikazi ngicabange ngokutsho ulutho. Ngiphonga ukubuya lapha, ngithemba sekuyisikhathi sobufakazi, ukupha ubufakazi nje. Futhi-ke lobu busuku inkosi ithanda, ngicabanga ngikhangele uluhlu lwenhlelo oluncinyane futhi nga okwezinkonzo. Futhi ngicabanga ngizaletha umbiko wami lobu busuku ngephasika, kumbe lingixolele embikweni wokupha ukubonga lobu busuku. Futhi-ke sifuna ukuthatha-ke mhlawumbe iviki lonke uba inkosi ithanda ekukhulekeleni abagulayo. Sifuna ukuthi libuthane phandle emva kwaleyi ijubhili yokupha ukubonga okuyisikhumbuzo somhlangano omkhulu lo owake waphathwa lapha kwesinye isikhathi eShreveport emilutshwana phose iminyaka emithathu edluleyo, lapho lisiba nesambulo lesi sokungena futhi inkosi yabusisa okulamandla lapha kulowo mhlangano. Futhi ngiyathemba ukuthi inkosi izaqhubeka futhi makube le miphefumulo esindiswayo lapha kuze kuthi ibizo lokugcina lize libe sebhukwini esitishini esikhulu sikaNkulunkulu sokurekhoda esiphezulu. Labo abamukele uKristu njengomsindisi bagcwaliswa ngomoya wakhe. Manje kasikhothamiseni amakhanda ethu okwesikhatshana ngicabanga ngombhalo lapha. Inkosi Jesu, singabantu abalokuthokoza kakhulu lokhu kusa, kodwa kukanti siyasilela ngamazwi ekukhulumeni. Uba inhliziyo zethu zingavula indlela kulokho lokho esifuna uku asikwazi ukuthi singaziphatha kanjani. Futhi lapho akumangalisi wathi ngakusoze kube le ndawo eneleyo ukuthwala izibusiso lezo uNkulunkulu angazithulula phezu kwethu. Futhi sinokuthokoza ngalokho. Futhi nje siyakhuleka Nkosi lapho sikhothamisa amakhanda ethu ekukudumiseni ukuthi uzakwemukela ukubonga kwethu esikuphayo kulezinto ezineni lezo okufanele sibonge ngazo. Futhi besingeke sizitshengisele, kodwa nje siyaphonguthi ukubonga kakube kuNkulunkulu. Futhi phezu kwezinto zonke lezo esilokubonga ngazo, yileso sipho sikaNkulunkulu esikhulu emhlabeni lapho uNkulunkulu enikeza indodana yakhe ukwenza indlela yokuhlengwa kwethu. Silokuthokoza okukhulu ngalokho, futhi siyakwamukela lokho. Futhi kusukela sibe Nkosi, ngiyakhumbula kusukela ngisengumfana omncinyane yikho lokho engikuphileleyo. Futhi manje lapho ngisiba mdala, ngisazi ukuthi ilanga lizatshona nje hathi izikhathi eziningi ngize ngibizwe. Futhi lokho engikuphileleyo ngizahamba ukuya kukholisa. Ngiyazi Nkosi ukuthi kunezakhamizi eziningi zombuso ofanayo lezo ezilindele ngokufanayo lokhu kusa kuleso sikhathi ukuthi sibuye, ngoba lokho esikuthathele uhambo ukumkhonza lokuzama ukuqondisa komunye wethu kuyo impilo elaphakade lelo hola elikhulu liyasondela masinyane. Siyakuzwa nje ngeyinye indlela phakathi kwethu ukuthi sokuseduzane kulalokho mhlawumbe esicabanga ngakho. Futhi siyakhuleka ukuthi uzasibusisa khathesi, futhi uqhubeke kanye lezibusiso zakho lezo obe usipha zona lokhu kusa. Futhi khathesi lapho sibala ingxenye yelizwi lakho kumbe indima kumbe ezimbili, siyakhuleka ukuthi umoya ongcwele omkhulu uzathatha indima lezi lobufakazi ekuhlonitshweni kwakhe ebizweni likaJesu siyakhuleka. Amen. Ngicabange ngendawo lapha ngiyakholwa itholakala kwabaseKorinte, abaseKorinte lesibili 9 indima 14 no 15. Ngemikhuleko yabo ngani belilangatha ngomusa omkhulu kaNkulunkulu phezu kwenu ukubonga kakube kuNkulunkulu ngenxa yesipho sakhe esingakhulumekiyo. UPawuli lapha ekhuluma ngomusa kaNkulunkulu lo okini isipho esingakhulumekiyo sikamoya ongcwele leso esihlala phakathi kwabantu, wayebonga uNkulunkulu ngalokho ababelakho umoya ongcwele wawehlele phezu kwalaba bantu isipho sikaNkulunkulu esingakhulumekiyo esinothileyo lesimsulwa. Manje angela lutho engqondweni yami bonakala, ngakho ngicabange ukuthi ngizakupha nje ubufakazi obuncinyane ngesehlakalo sami kanye loKristu ensukwini ezindutshwana ezedluleyo besigcwele inkazimulo kakhulu. Impilo yami yonke enikwazi ngayo langizwa abanyeni benu, futhi ngacabanga ngizakukhuluma lokhu ukwenzela abanye abantu bethabhanekeli abahlezi lapha ibandla lami ethabhanekeli lenziwe phose yezizwe ezintathu okwasekuseni lapho sikhuluma Mexico, Canada, United States phose duze la konke lapha ngolunye usuku kwakulezizwe ezingamachumi amabili lesificaminwembili ezichiyeneyo okwenkonzo eyodwa encinyane yesikolo sesonto bona izizwe ezingamachumi amabili lesificaminwembili ezichiyeneyo ezazimelwe ngifuna ukuthi lokho enkazimulweni kaNkuluNkulu ekuhambeni ngicabanga ukuthi ngemikhuleko lokucela singabalahliwe njengalokho esasiyikho silahliwe libandla lomhlaba ababizwa ngokunjalo lamuhla lelo thabhanekeli selikhule laba isigodo esilamandla wonke somusa kaNkuluNkulu saloba yiphi indawo engiyaziyo emhlabeni nganikazi ngikubone okunjalo okokwenza kwenkosi lapho khona nje kakukhulumeki kanjani lokho akwenzayo lapho ngokuzithoba nje abantu besiza bevela yonke indawo futhi silokuthokoza ngaleso sitichi esincinyane salapho abanye babantu inqa zonke zelizwe bebuthana khona ukukholisa umusa futhi bahambise umusa kwabanye manje impilo yami yonke ngakhangeleka njengokuthi ngangifuna ukuya entshonalanga futhi abaningi benu labala indaba futhi lezwa amathephu intshumayelo yethephu into ekhona emhlabeni wonke yonke indawo ngicabanga kungenye indlela uNkulunkulu asabalalisa umbiko emuva ezizweni zamahedeni ngemuva phakathi lapho okumele kutolikelwe futhi laseGermany lokunjalo njalo balamathephu bayahamba emabandleni abo awamakhulu lamakhulu abantu futhi babeke izinto ezincinyane endlebeni zabo futhi bayidlale ethephini futhi njengokuba ngikhuluma umthumayeli uyama lapho esenza izinkulumo ezifanayo futhi langezinye izindimi futhi ukuletha phandle phambi kwamakhulu futhi amakhulu ayasindiswa futhi besiliswa ngamathephu nje ephuma phandle emhlabeni wonke ngesingisi kodwa ukutolikelwa kwezineni endimini ezineni ezehlukeneyo ezizweni ezisemhlabeni sizwa kuvela kubo kubuya ngencwadi futhi kathesi ngitsho lokhu kuza kuba ibufakazi bami ngokwami enkazimulweni kaNkuluNkulu ukuthi kungaba yikuthi uzazwisisa ngobusuku obulandelayo kulokho engifuna ukukutsho uba inkosi ithanda lizazwisisa njengoba bengizama ukutsho ubusuku obedluleyo umhlaba usiza endaweni lapho osudazuka khona kwezepolitiki ezokuhlalisana lezomnotho uthi ezomnotho imali eneni yebo kodwa ivelela ngaphi sibolekiwe kumithelo leyo ezabhadalwa iminyaka engamachumi amane kusukela lamuhla ngalisela mali seliphelelwe yimali ilizwe hathi ilizwe leli kodwa wonke awo futhi kakula ngenye indlela yokuwaphendukisa futhi ngomjibila obekiweyo ukudonsela lesi sizwe kwenye into futhi lonke lina lihlakaniphile kulokho awu ngubani olemnotho womhlaba ngubani oyibambileyo sibili iwubambile iRoma iwubambile futhi loba nini sikwenza lapho sijomba esikhundleni sabathengisi laba abakhulu abegwayi iwhisky lokunjalo nje kumele sithole imali lokho kuzamele sikwenze ikuntshintsha imali kumbe siboleke imali futhi lapho bekwenza yibo zibulo osokuthengisiwe njalo futhi yikho kanye ngokupheleleyo nje futhi nje lokho umbhalo okuchoyo ngakho ngizathanda ukuthola indawo wesinye isikhathi inkosi ithanda lapho itente lisiba khona futhi ngiyakholwa lokho kumasinya khathesi masinya ngiyahamba umhlaba wonke jikelele ngilomhlangano ohlanganisela umhlaba wonke jikelele ozayo khathesi futhi ngizathanda ukuthola indawo lapho engingahlala khona phansi bose amaviki ayisithupha futhi nje sithathe lezo zinto futhi sihambe phakathi kwazo uyabona emuva laphambili emibhalweni futhi uyamangalisa ukubona ihola lelo esiphila kilo kuyangesabisa hathi ngenxa yokuthi enhliziyweni yami izikhenqezo zentokozo ziyakhala ukwazi ukuthi ukubuya kwenkosi sokuseduzane lokufika kodwa lokho okungesabisayo ngikwazi ukuthi abaningi kabalungiselelanga ihola esilikhangeleyo yiyo ingxenye embi bangaki abake bezwa indaba mayelana ngabosinti phezulu lapho leso sikhathi abaningi sibili ngiyathemba yonke indawo into encinyane njengalokho yenzakala ngolunye usuku futhi ngangilizwile indaba mayelana ngezintaba ngusehla phansi lapho inkosi ibhala izinto lezo ezintabeni ngolunye usuku mina impilo yami kangisuye mchumayeli loba ngubani iyakwazi lokho kangisuye mchumayeli kodwa kwenziwe esimeni sikamoya sokukhangela izinto lokubona izinto zihamba futhi lokuxwayisa ngaphambili abantu ngezinto eziza kwenzakala futhi nje lokho yikwenziwa kwami angeke ngikwenqabele njengoba lawe ungeke wenqabele ukwenziwa kwakho kodwa uNkulunkulu usibekile munye ngamunye emzimbeni ukwenza izinto ezithile futhi ngiyakhangela ukunyakaza konke okuncinyane inhloso yonke injongo yonke ngoba yonke into iyabuswa ibuswa ngumoya ibandla leli labe kwalapha okwenjongo ngulomoya ngemuva kwaleli bandla qiniso umoya ngemuva kwekhaya lakho ngemuva kwaso sonke isakhiwo ngemuva kwento yonke ngulomoya injongo lenhloso ibandla leli liza lapha ukuzophakamisa ngokukhulu izinhlelo zomuntu kumbe enye into khonake injongo yalo kayilunganga kodwa uba kufakwe lapha ukuzama ukuphumelelisa enye into embusweni kaNkulunkulu khonake injongo lenhloso ngokubili ukuqondile uba injongo yakho iqondiswe ngaleyo ndlela manje bengicabanga ukusukela inkonzo isigaba senkonzo yokuqala yesibili nesigaba sesithathu senkonzo lapho ngiqala ukuza eShreveport ngalitshela lina bantu ukuthi inkosi niza kubeka izandla zenu phezulu njengaphezu kwesandla sami futhi kwakubonakalisa okufanayo futhi umoya ongcwele kawuzange wehluleke lasikhathi sinye kodwa lokho owakutshelwayo khona kanye okwakungalunganga ngawe ngalitshela ke lokho wangitshela ngalolo suku ukuthi ukuza kuba lesikhathi sokuthi lapho uza kuba kwazi zona imfihlo zasenhlizweni ngingazi ukuthi ilizwi liyakutsho lokho kuza kuba njalo bengingakwazi lokho kodwa ilizwi liyakutsho lokho elizwi likaNkulunkulu lingumdaluli wemicabango lenhloso zenhliziyo amaHebheru isahluko 4 manje lelo lizwi yabona awumelanga uthiye lelo lizwi kumele uhlale kanye lalelo lizwi ngendlela elilotshwe ngayo ungabeki ingcazelo yensitha kulo likhulume nje ngendlela elilotshwe ngayo lelo lilizwi likaNkulunkulu futhi lowo nguNkulunkulu uNkulunkulu lelizwi lakhe kuyafana kuyafana nje futhi njengokuba ngithilo ubusuku obedlulayo kulesiqephu selizwi elibekwa kuso sonke isikhathi futhi kulogcobo olwehla phansi lolo olutshengisa leso siqetshana selizwi saleso sikhathi futhi uyabona lapha esikhona lamuhla babala lokho esimele ukuba sikwenza khonake uza kubakwazi ukuthi sesikhatshana okunganani nibona kuphela into eyodwa eseleyo ukubuya kwenkosi uJesu loba yisiphi isikhathi ukuhlwithwa kwebandla futhi siza kuhlangana laye emoyeni manje izinto lezi kumele zigcwaliseke ukulolu suku njengalokho akuthembisayo ukuthi uza kwenza futhi khathesi hose iminyaka emihlanu edluleyo emva kwalokho sekuqede isikhathi sakho sinye salezo zigaba sase siqede isikhathi saso futhi wapha imibono futhi abaningi benu lina balaleli bamathephu lokunjalo liyazi ukuthi wakusiza esinye isigaba esisodwa njalo futhi wadweba lokho Galula ngokupheleleyo. Kulomuntu ohlezi khona lapha kathesi engimkhangeleyo. Wayekhona lapho futhi wakubona kuthatha indawo ngokupheleleyo esengake ngakubona empilweni yami. Futhi waze wathatha lamapikitsha akho. Okwalokho inkosi uNkulunkulu eyakutshoyo ukuthi kuzathatha indawo. Futhi sahamba khona lapho uthi nanko kulapho khona kanye. Njengalokho akutshoyo mayelana nje njengokukambimbitho 17 ukukhutshwa kwephepha likambimbitho yeLife magazine lesibonile leso sigombolozi sokukhanya esibhakabhakeni amamayila angamachumi amathathu phezulu amamayila angamachumi amabili lesikhombisa kusabalele ngani ubumanzi ubungaba phose amamayila ayisifica munwemunye phezulu futhi kabangeke ngitsho bazwisise lokho okwakuyikho futhi bona kumile ngaphansi kwalokho indoda ehlezi ikhona lapha kathesi wayemile khona lapho eceleni kwami lapho ingilosi eziyisikhombisa zisehla phansi zivela kuNkulunkulu zibonakala zimile khona lapho futhi zangitshengisa mayelana ngesikhathi sokucina futhi izambulelo lezi lezinto zebhuku likaSambulo impawu eziyisikhombisa futhi wathi buyela ngekhaya futhi inye ngayinye izaletha umbiko lokho kunjalo futhi wayakhona phezulu futhi kwaqala ukuba mhlophe lapho kusiya phezulu lokudubuka lokho okwanyikinya izintaba waze kwathi amadwala isilinganiso esebhakede awa ephuma ezintabeni njengalokho futhi kwakungela lutho olwalulapho lephephandaba lathi bakhangela ukubona uba kwakungela sivimbeli somsindo kumbe indizamchina kumbe enye into kwakungela lutho kungela ndizamchina phezulu loba ulutho ngaphandle isivimbeli imsindo sendizamchina singeke sikwenze lokho futhi ke kwakhulunywa ngaphambili ukuthi kuza kuba ngaleyo ndlela inyanga eziyisithupha kungakenzakali inyanga eziyisithupha futhi nanko kulapho futhi labe zesayensi bekudinga lamuhla khona lapho eTucson nendawo ezehlukeneyo abakuzwisisi lokho okwakuphezulu lapho khona ke uba ungathola imagazini futhi ukhangele ungabona lokubumbeka kwezimpiko zazo lokhe kusaselapho lapho zisiya phezulu ingilosi eziyisikhombisa futhi siyakwazi ukuthi izinto lezi ziqondile bangani oh uba kwake kwaba lesikhathi ibandla elimele ukuqiniseka ngokujulileyo kumele kube khona kathesi kodwa nje wenze enye into kimi phakathi kwami okweminyaka emihlanu kathesi ngangimangala ukuthi kuyini obekukubi ngezwa enhliziyweni yami njengokuthi ngangibandezelwe phansi ngenye into futhi kangizange ngenelise ukuba kwazi lokho okwakuyikho ngesikhathi leso salokho kubandezelwa okukhulu lokunjalo ngangizula nje ngizula elizweni lonke futhi uhulumende wayengibeke ngaphansi kokuhlolwa ngoba lapho sisiba le mihlangano omunye umuntu abhale icheki William Branham futhi ngangiyisayina yona futhi ngiyibuyisele futhi ke sathola incwaba yakho konke okwemihlangano yethu futhi lapho bekhangela lapho futhi bathola ukuthi kwangena ukuyabhadalela umkhankaso kukanti lapho ngisayine ibizo lami kiyo ngabambanisa icheki lami futhi baba lami ngilesikwelede esikahulumende samakhulu amathathu ezinkulungwane zamadola futhi babengeke bangivumele ngisuke futhi kwakumele ngihlale lapha lokunjalo okwesikhathi esikhulu ukuphendla konke lokhu futhi kangisikho yonke into yahamba bathi yebo yangena emkhankasweni kodwa abantu benzela wena icheki futhi lapho uyisayina wazibambanisa lecheki futhi ulesikwelede semithelo kiyo uba ungaze uyibambe okomzuzwana esandleni sakho ilokhe ingeyakho ngoba uyisayinile angizange ngibe kwazi angiyazi yonke imicindiphimbi yemithetho lezinto kwakumele ngibe lesidindo sokuyidinda kulokuyisayina lapho ngiyisayina kutsho ukuthi ngeyami futhi baquma khona phakathi kwenqumbi futhi bathola lapho yayifakwe esikhwameni futhi yasetshenziswa njengalokho ngithatha umholo uvela ebandleni lami okwamadola alikhulu ngeviki lapho kuhlezi umphathi ehlezi khona lapho owaziyo ukuthi kunjalo futhi yikho kuphela engikuthola kuvela kulokho futhi ngokunjalo iya emkhankasweni manje ngezwa njengokuthi ngabandezelwa okweminyaka emine kumbe emihlanu edluleyo awu ngaya phezulu eCanada manje nje ehambweni oluncinyane lokuyazingela futhi lapho ngikwenza inkosi yangisiza phezulu le ngokukhokhelela isizwe sonke sama-India enkosini uJesu futhi kumele ngibuyele lapho ezifudlana zisoma phezulu le lezinto ukubhabhathiza isizwe sonke ebizweni lenkosi uJesu ngoba ukosela komfazi womIndia esifa ngokuma kwenhliziyo lowo mpristi wayengeke aze kuye ngemuva phakathi kwamagusu lapho engangimele ngigibele okwamahola ngigade ibhiza kulalabo abahlezi lapha khathesi ababekhona lapho kusenzakala futhi khathesi khona-ke ngisehla phansi kwakumele ngime eColorado ukuvakatshela abanye abangane bami lapho abachumayeli ngingumholi eColorado futhi ngangibahambisa ehambweni lokuyazingela ababili kumbe abathathu balawo madoda abathathu kumbe abane abahlanu babo bahlezi lapha bekhona khathesi ukwazi lokhu futhi bekome kakhulu eColorado umnyaka njengoba bekuyikho elizweni futhi imililo yayi kwakuza kuba kubi kakhulu ngakho baphuzisa isikhathi sokuzingela okwesikhatshana kodwa lapho sisaphezulu le kwabikwa ukuthi kwakusiza isiphepho futhi kuyingozi ukuba sezintabeni ngaleso sikhathi ngoba kwezinye izikhathi ngibonile ungeke ubone ngitsho isandla sakho phambi kwakho okwamahola emva kwamahola futhi amafidi angamachumi amathathu kangqoqwane elahlwe khona phandle sikhathi sinye ngamahola nje amalutshwane khona phezu kwakho uyabhubha ngakho ngatshela abazalwane bami lokho kusa lapho sesiphuma ngathi manje isiphepho sikangqoqwane uqobo amadoda alikhulu kumbe amaneni ayesebuyeni ngemuva kwethu futhi nanku kusiza amajibhi amaroli la yonke into kusiya khona phandle ngoba babakwazi lokho okwakuza kwenzakala akula owasalela emuva kodwa umalusi wenkomo ngokwakhe emuva le lokho ucitha ubusika bakhe emuva lapho futhi kwakuyithi ababili kuphela iroli kuphela leyo eyasalayo futhi ngabuza abazalwane bathi sizahlala ngakho-ke kulungile ngathi manje lungiselelani futhi saphuma sathola umchumayeli wemethodisti lami futhi sahamba sathola esinye isinkwa lezinto ngakho sasifumana kwakusephose kube amamayila angamachumi amathathu phakathi lokuphenduka ngakho saphenduka umfowethu John labo abahlezi lapha babuzwa lokho futhi nampo behamba baphuma ngesikhathi ngakho isiphepho satshaya kodwa sasiza kuhlala futhi ngangisiya eTucson emhlanganweni futhi ngafonela umkami futhi ngamtshela ukuthi siza uba ngingazange ngifike lapho ukufaka omunye umuntu endaweni yami futhi ukusa okwalandelayo sase siphuma ngathi manje isikhathi sokuqala kwakulamayezi amaningi uyezwa izulu lisina kumbe enye into buyela ngemuva kuleso sihonqo masinyane ngokwenelisa ongakwenza ngoba phakathi kwemizuzu elitshumi lanhlanu awusoze ubone indlela yakho yokubuyela njalo futhi-ke ngase ngihlele amadoda phandle futhi ngaya phezulu ngasesiqongweni sentaba ngihamba phezulu ngizama ukuyatshayela idiye phansi kubo futhi ngangensuku ezindutshwana ngaphambi kwalokho ngidubula umbhobho wami phakathi phansi eTucsoni siphenduka phezulu lapho ngayiphosela khona phandle kancinyane kwesokunene ngadubula enduna enkulu leyo engangiyifuna okweminyaka eminingi futhi wayishaya phezulu kakhulu futhi yafa phansi lapho futhi angizange ngiyifumane umkhathi wawususiba mubi ngacabanga ngizagijima ngiyekhangela futhi lapho ngifika phezu kwentaba ngananzelela ezulu laqalisa ungqoqwane esiwa lamathonsi amakhulu kangqoqwane isilinganiso sedola lesiliva sinamathele nje yonke indawo futhi le moya ivunguza ngazi ukuthi wonke umuntu wayesebaleka ebuyela esihonqweni khona nje awu ngalindela okwesikhatshana futhi ngacabanga nganye soze ngenelise ukuthola iDLA ngalesi sikhathi ngaphansi kwesiphepho lesi ngakho saqhubekela phambili saqala ukwehla entabeni ngangibona nje amafidi alichumi ngaphambili kwami futhi phose nga ngingamamayila amane kumbe amanengi ukuyafika endaweni ngisazi ngehla phansi entabeni ngisazi ilizwe kahle ngoba ngelusa inkomo lapho okweminyaka leminyaka ngisehla phansi entabeni ngathola phose ingxenye yemayila kusukela esihlalweni sebhiza kwalapho ayecapha njengalokhu phetheya kwefusi lapho engangikhona futhi kwakule ngangisizwa lowo mthwalo omubi ngikhalile ngikhulekile ngivumile ngingenzani kuyini lokho engikwenzileyo sengathi wenze enye into embi sebele njengokuthi ulimaze omunye umuntu futhi uyazi kumele ukulungisise kuyini engangicalwa mayelana ngakho kanye zange ngazi ngathi Nkosi uba ungakwambula kini ngizakulungisisa kodwa kuyini engikwenzileyo kodwa ukuma futhi ngichumayele futhi ngenze konke engikwaziyo ukukwenza futhi ngizamile ukuphila ngihlanzekile sobala futhi njengokutsho kwamazwi akho kodwa kuyini engikwenzileyo futhi njalo lowo mthwalo wawungasuki umnyaka ngomnyaka ngacabanga ngakho entabeni lokho kusa futhi ngaqala ukwehla osuku oledlulayo kwakulilanga lomtshado wami futhi umkami lami sathathana iminyaka engamachumi amabili emva kwalokho futhi kangizake ngiyibe sekhaya ngelanga lomtshado wethu futhi ngihleli ngisiya phezulu entabeni indawo encinyane lapho okulezihlahla iquaking asp umnyaka wokuqala sichadile ngangingela mali eneleyo ukuya kukhefu labachadi okohambo oluncinyane futhi ke ngithathe uhambo lokuyazingela njalo ngakho ngahambisa umkami ehambweni lokuyazingela lekhefu labachadi ngakho lokho kwakhangeleka sengathi ingathi ngathola kokubili ngasikhathi sinye futhi ngiyakhumbula umfo omncinyane nga ngimthatha futhi ngimphakamise phezu kwezigodo lezinto futhi safika phezulu endaweni encinyane futhi sathatha umpikitsha wakhe futhi kuhlezi kungathi kubukeka kukuhle ngicabanga ngalokho ngicabange ngenwele zakhe ezimnyama lokuthi wayemuhle okunganani futhi kathesi impunga futhi njalo iminyaka emilutshwana esikwenzile kuye ngacabanga ngiyakholwa ngizakuya phezulu lapho kodwa konzima kakhulu ungqoqwane wawusiza leso sikhathi ngazi kwakumele ngingene phakathi ngoba basebesakazile isiphepho esinzima emgwaqweni babekusakazile khona elizweni kangazi loba uTom Simpson uhlezi lapha lokhu kusa kumbe hatshi ngisiza phansi eCanada watshelwa ngeradio ukuba angedluli kulelo lizwe la kancinyane wonke umuntu wathi ungadluli lapho hamba ngenye indlela ngoba isiphepho esibi siyachaya siyadlula lapho futhi ngehla phansi entabeni wacabanga ngalokho futhi phose ngehola lechumi nta ekuseni futhi dokodoko khona nje sobala njengoba usizwa ilizwi lami ilizwi lathi mana futhi uchebeleke ubuyele emuva manje ngangingeke ngikhulume lokhu phakathi kwabantu abangasibo amakholwa kumele ukukhulume kumakholwa kuphela futhi ke ngoba lokhu abangakholwayo kabasoze bekuzwisise kumele ube lengqondo kamoya ukuzwisisa izinto zikamoya elezwi lingeni kamoya lichasiswa ngokukamoya futhi lelezwi likaNkulunkulu Futhi ngama futhi ngacabanga oba ngingabuyela phezulu le enye ingcenye emayila ngemuva phezulu isiphepho silolaka njengalokhu esiyekho futhi uDavid Wood wayengenzela isamusi futhi kwakuyiso ngicabanga wayengiphindisela ngokwenzela uyise elilodwa ngesinye isikhathi sasingelalutho kodwa amahanyanisi loluju lesinkwa futhi ngakubeka konke ndawonye sazenzela isamusi futhi wayengakwanisi ukudla elakhe futhi ngicabanga wayezama ukungiphindisela ngalokhu ngakho wafaka kangazi lonke uhlobo yena futhi sisiya phezulu entabeni izulu lisina kakhulu la kumanzisa futhi kwakuyisigaqa esisodwa esikhulu ngacabanga awu ngiza kudla lokho futhi ngilindele futhi lapho ngisamile lapho ngacabanga lokho kwakungasilutho ngakucabanga kwakungumoya mhlawumbe wawuvunguza uvunguza ezihlahleni lezi futhi ngaqala ukuhamba ngiqhubeka ngangingakwanisi nje ukuhamba futhi ngacabanga awu ngiyakholwa ngizabuyela futhi ngakuzwa njalo buyela lapho ovela khona kwatsho njalo ngaqalisa ukuqansa intaba ngama futhi ngacabanga mhlawumbe ngase ngisesaba ukubuyela emuva lapho engangikhona ngoba imoya yayisesabisa kwezinye izikhathi uNkulunkulu wenza senze izinto lezo ezikhangeleka ziyingozi futhi ziphandle komzila kanjani uMose kanye laleyo ntonga isehla phansi ukuyathumba iGibhithe futhi yonke into siyathola injengalokho ukuthi uNkulunkulu ucela okungenzekiyo bona ukuze ukuthi enze okungenzekiyo ukuthi abantu bakwazi ukuthi ngayisuye ngoNkulunkulu lo okwenzayo ngabuyela emuva phezulu esikongweni sentaba njalo ngithola indlela yami ekuvunguzeni ezihlahla ezichilanayo ngahlala phansi futhi ngathatha umbhobho wami futhi ngagcina umabonakude ekuyeni phezulu njengalokhu ibhere ligijima ngakulolo hlobo lwesikhathi futhi-ke ngabeka umabonakude emuva ngaphansi kwembe yami njengalokhu futhi ngahlala phansi kwesikhatshana ngacabanga kweni engikwenzayo ngihlezi lapha kodwa uNkulunkulu usebenza ngendlela ezifihlakeleyo ezimanga zakhe ukuzenza ngazizwisiseki engqondweni zenyama kababambi okuncinyane kwakho futhi lapho ngihamba ngibuyela futhi ngihlala phansi ngihlezi lapho ngicabanga ngoNkulunkulu ngiyamangala kungani ngibuyele ngacabanga mina bo isikhathi ngifika phansi kwentaba leso siphepho sisesabeka kakhulu sonke isikhathi sivala wawungeke ubone khatshana hambi kwakho futhi manje ubali kawudingi ukuthi ukukholwe lokhu kodwa lokhu kuliqiniso elezwi lakhuluma kimi futhi lathi ngenkosi uNkulunkulu ngidale amazulu lomhlaba imvelo iyangilalela futhi-ke ngahlala phansi lapho kancinyane ngakhupha ingwane yami futhi lelo ilizwi kwenye indawo ngangingaliboni into kuphela ngangilizwa kuphela lalikhonapho ezihlahleni kwenye indawo ngacabanga ngokuvamileyo ngiyabona ukukhanya lokhu lonke lina elikwazi ngakho ngokuvamileyo kulapho kodwa ngakhangela yonke indawo futhi ngangingakuboni ukukhanya ngathi ungaphi oh uNkulunkulu mdali wami ngakhangela yonke indawo ngangingasalizwa njalo futhi ukuzwa ilezi lakhe ngalindela okwemizuzu emilutshwane wathi ngiyinkosi uNkulunkulu lo owakwenza wakhuluma osinti babakhona futhi lonke lina liyazi ngalokho futhi-ke ngesizi kanye lebhayibhili leli phambi kwami kulokhu kusa kokupha ukubonga uba lokho kungesilo qiniso uNkulunkulu engangitshaya ngife kupulatifomu khathesi bona kuleqiniso kulokhe nje engumdali kangako uNkulunkulu uNkulunkulu lo owapha inqama ku-Abrahama ingapha ulokhe enguJehova Jaira inkosi iyapha Waithola ngapi uAbrahama leyo nqama khangela uhambo lwensuku ezintathu usuka entuthukweni phezulu esiqongweni sentaba lapho okungela khona amanzi kumbe enye into futhi wayelesidingo senqama futhi kwakule nqama ebanjelwe enkangala ngezimpondo zayo futhi uAbrahama wayesihambe wabhoda wadobha idwala yonke indawo lapho ukwenza leli ilathi kodwa uNkulunkulu wayelokhe enguJehova Jaira inkosi izakupha ngokwayo lokho loba yini akuthembisileyo lokho uyenelisa ukukwenza yilo lelo lizwi kuMathewu lapho ngicabanga Marko 11:22 uba usethe kwelentaba kanyikazi ngikuzwisise lokho ngiyayazi indaba mayelana ngalokho futhi ngiyeseze kuliqiniso wathi nginguye lo ohapha lokho bona osinti wathi manje lapho ngalalela njalo ubona lokho yena ayengakutsho akulalutho olwamayo umoya nje uvunguza uqhubeka ngafanela ngizilume ngoba ake ngilitshele enye into imiqondo kamoya sibili linyathelo linye kusuka ekuhlanyeni velikwazi lokho na ukucobongula kweze science woza kutshela lokho lapha wena uphansi lapha uyaphuza njalo udambile futhi ke ubusuphakama ngokomoya kancinyane njalo khona ke usuphosa ube njengalokhu manje ke ubususiba njengehloka elibuthundu futhi ke ukureza ebukhali manje uyalazi icele lelo ozawela kilo uba umuntu ezama ukuziphakamisela phezulu lapho uleqiniso ukuya kucele elingayisilo uba uNkulunkulu emphakamisela phezulu lapho phezulu khatshana lomuntu makhaza lapho yikho imibono lezinto eziqhamuka khona kulapho umbuso kaNkulunkulu okhona embongi abaprofeti lakho konke babe balwa njengabantu abagula imizwa uJesu ngokwakhe wabizwa ngokuthi indoda ehlanyayo wathi siyazi uyahlanya futhi ulo develi ukuphambana ukutsho ukuhlanya khangela imboni zonke labaprofeti kudlula ezikhathini babe balwa njengalokho lokho kuzama okwedlulisileyo zama uba uzama ukuzibeka ngokwakho phezulu le osuhambile awusoze uphumelele ukuthatha isandla sifika phansi sivela enkazimulweni ukukubamba wena ukulowo mphetho lapho phakathi kwezinto ezinhle lezimbi futhi umile kulezo zikhathi kulapho okhangela khona ngaphetheya ungena ezweni lezolweni khona ke kulelo hola kwakhuluma njalo kuleso sikhathi esifanayo ngihlezi phezulu lapho wathi ngihemi lo ohama emkhonjeni lobo busuku futhi ngenza umoya lamagagasi kume wathi phakama ezinyaweni zakho uthi ukhuze lesi siphepho futhi kuzalalela khona kanye lokho okukhulumayo leso kube yisigaba sesithathu senkonzo isiza ibilokhu iqansa okweminyaka futhi ukukhangeleka njengobungathi kulenye into leyo ehlala ikhathazekile ngiyacabanga oh unga kodwa ikho kanye lokho akwenzayo futhi lo unguye njalo ungumoya wakhe nje khona kanye njalo khona kanye nje kodwa sengibe labalingiseli abanengi phezu kokunye ungenza ngesabi ukucabanga ngakho ngoba uza kuvala lokho khona kanye njengomhlaba kuhlezi kulamaxuku ahlangeneyo futhi lokhu ukulingisela kwenyama kumele kukulandele wakwenza ensukwini zakhe wakwenza ngensuku zikaMose kuza kwenza nsuku zonke kuza kwenza kulolu usuku lapho umoya ongcwele uzama ukwenza umsebenzi kodwa loba kunjalo uba umuntu engokamoya ukulingisela kwenyama ukukhulisa okuhekho lokho into eqotho kaNkulunkulu futhi ngimile lapho kuleso sikhathi ngaphakama phezulu futhi ngathi Nkosi Nkulunkulu mdali omkhulu wemvelo ngiyakholwa ukuthi lo nguwe okhulumayo ngitsho lesikhathi esisodwa osohake wangitshengisa ulutho olubi futhi ngitsho lasikhathi sinye owake wangivumela ngakhuluma ulutho kodwa lokho okwagcwalisekayo ngathi ngakho-ke ngithi kulesi siphepho esilolaka hamba endaweni zenu buyela shiyani lokhu kukodwa futhi ngiyalaya ukuthi ilanga lizabalela okwensuku ezine ezilandelayo ukuze kuthi lawo madoda athole inyamazana zabo futhi ngingabasiza bazithole futhi baphume kulezi intaba futhi inkosi uNkulunkulu lo ongumahluleli wami oqotho lokukusa lelo zulu lezinto kuvunguza ngesikhatshana esincinyane kwakungela lokuncinyane kwakho ngakhangela futhi lapho kwaba lo moya ovela kwenye indlela ngaphetsheya esiqongweni sentaba futhi waphakamisa lawo mayezi njengalokho ngaphakathi kwemizuzu emilutshwane ilanga laseliphuma khona liphutsha esiqongweni futhi libalele phansi likhanya lilihle ngelingaba yikho njengokufanayo elakwenzayo eGermany leyakhumbula indaba eGermany lapho bona abaphakathi ichumi lanhlanu welinye icele baquma bathatha isigelo futhi baquma usiba wakukhombela ngemuva ngalindlela futhi bahama lapho bedlula ekuvuniseni kwabo futhi bathi bazaphephulela ithente khatshana labantu abazinkulungwane ezingamachumi amathathu futhi umfowethu Akenbright wayemile lapho futhi nansi sisiza isiphepho iyezi lisiza khona phezulu ngama lapho duze lomfowethu Loster abaningi benu liyamazi umjelimane ozelwe eMelika lapha lo ongumtolikeli wami khonale futhi wama phezulu lapho ngathi ungakutolikeli lokhu kodwa ngathi Nkosi Nkulunkulu ungiphe umbono futhi wangithuma eJelimani laba bathakathi balethele esi siphepho unguNkulunkulu wendalo kakwaziwe ukuthi unguNkulunkulu kakula muntu kodwa kuphela abazwisisa isingisi futhi laba babengafiki idazeni lapho ababesazi engangikhuluma ngakho khonapho nje ithente liphakama njengalokhu kulabazinkulungwane ezingamachumi amathathu ngaphansi kwalo ngiseqa phezulu laphansi njengalokho lahlala phansi futhi amayezi lemidumo kuduma ngaphansi kwemizuzu emihlanu ilanga laselibalele khona phansi indlela yonke lapho phose inkulungwane ezilichumi lanhlanu zamajelimane zabuya enkosini uJesu Kristu ulokhe enguNkulunkulu yena nje ongumNkulunkulu njengalokhu ayevele eyikho awu lapho ngisima lapho kulolo qaqa ngiphuma phandle phose insuku ezine ngemuva loba ngubani lapha uyalazi iqiniso ngitsho iyezi elilodwa elalisesibhakabhakeni kusukela kulelo hola okwensuku ezine lapho ngisehla phansi futhi ngiphuma ngahamba ngathenga amafutha emota lapho siphuma ezintabeni ngathi bekomile sibili wathi yebo bekomile wathi besikhangelele isiphepho elinye ilanga seza kodwa kasikwazi into yama bona ngaya ngehla kwelinye icele eColorado ngama ukuthola amafutha emota uBilly Paul indodana yami ngemuva le sasisonke ngathi kasiboneni nje nqa kwema phansi lapha futhi ngachayela ngangena ngathi okusa okuhle ngakho saqala ukukhuluma kule ndoda wathi okosa okuhle futhi ngathi sibili ilanga elihle wathi yebo ilanga elidala liyaphuma lichisa njalo wathi lona sibili lisichisile kuleli hlobo futhi ngathi yebo ngathi awu lokho kudabule ilizwe lonke wathi yebo ngiyazwisisa futhi ngathi sekusiba isikhathi seziphepho zenu wathi uyazi ukuthini wathi wonke amaphepha umsakazo la yonke enye into banika ngokuza kwesiphepho esasisiza ngelinye ilanga futhi amayezi abuya futhi isiphepho saqala futhi khonapho kanye ngasikwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo kuso sahamba saphela ulokhe enguNkulunkulu njengalokho enguNkulunkulu ayevele enguye Kodwa umuntu engatsho kanjani lezo zinto ngaphandle uNkulunkulu amtshele kuqala ukuthi akukhulume? Bona, hathi ngaphansi kokucabangela, kodwa uyakwazi lokho okutshoyo, khona-ke kwenze. Kodwa mana ungazami ukuthi yiyo indlela abantu abaningi ngiyacabanga futhi izipho zikaNkulunkulu. Lindela ukuba kwazi, kuyikho uyakwazi ngoNkulunkulu. Bona, linda ilizwi lize libuye futhi ulizwe futhi ubelazi ulibone. Manje-ke usungathi kungo itsho kanje iNkosi. Uba kungayisiyo itsho kanje iNkosi, khona-ke yikucabangela kwakho, yilokho omunye umuntu akucabangayo. Abantu bacela abantu, ngikhulumele lokhu, ngiyenzele lokhu. Ungakwenza njani nxa uthembekile ngoNkulunkulu? Koze kothi uNkulunkulu akutshele kuqala. Ngingakutshela njani? Utsho kanje uJack Moore, futhi uJack Moore kazange atsho lutho kimi. Bona, kufanele kubuye kuqala kuvela kuNkulunkulu, hathi ukucabangela. Kumele kube nguNkulunkulu. Futhi-ke kuza kwenzakala, ngoba manje-ke sokungu itsho kanje iNkosi. Manje wonke umuntu akayikuba lakho lokho, hathi mnumzana, kakusoze kube ngaleyo ndlela, kwakungekho ngaleyo ndlela, kakusoze kube ngaleyo ndlela. UNkulunkulu usebenza lo muntu ngamunye. Wakwenza ngensuku zikaNoa, wakwenza ensukwini zikaJoshua, wakwenza ensukwini zikaMose. Uhlala ekwenza kokuphela, akazake enze inhlelo. Bekungumuntu ngamunye, ngoba amadoda amabili awafanani ngitsho siphi isikhathi. Bona, akaze enze okunye njalo. Kodwa wonke umuntu wakungamelanga abe nguMose, abazange bakuzwisise, balandela nje. Futhi umoya ongcwele, nxa umuntu egcotshwe nguNkulunkulu uza kuqondisa ukulandela umoya ongcwele leBhayibhili, ngoba unguye lo owenza izinto lezi, uJesu Kristu esimeni sikamoya ongcwele esebenza ebantwini. Ngimile lapho ngaqala ukuhamba ngibuyela phansi, ngema khonapho ngakhala. Ngangingela ukukwenqabela ukubona lokho okwenzakalayo khona lapho ngesikhatshana. Futhi abazalwane phezulu lapho manje babe bangaki? Kungaba khona omunye lapha, ngiyazi uFred Sotsman labanye balapha babe phezulu le. Hathi uFred wayelami kwenye indawo. Kungaba labanye manje ababe phezulu lapho? Ngabe umfowethu Banks Woods labanye phakathi, sebe phakathi lapha? Kungabe kukhona omunye ngaphandle kuka Billy Paul owayephezulu lapho? Laba abafana basebesukile. Yebo, futhi umfowethu Hodu nomfowethu Taylor, kumbe ngiyakholwa ilizwe lomunye umfowethu, abane kumbe abahlanu babo babe mile lapho. Laba bazalwane lapha, mfowethu Martin wayesanda kusuka, wasuka usuku ngaphambili ngenxa yesiphepho esibuyayo. Lonke liyakhumbula isiphepho somsakazo, bathi sasibuya. Manje utsho ukuthini? Lahlangana laso. Khona-ke futhi manje nanzelela, nimile lapho ngacabanga, awu ngithemba ngiza kwenza phansi entabeni. Futhi ngenza isifungo ngoNkulunkulu iminyaka emilutshwana edlulileyo, ngiphuma phandle lamadoda abosomabhizimusi bevangeli eligcweleyo, ukuthi kangisoze ngidubulele umuntu inyamazana ngaphandle kujahekile. Ngangingeke nje ngikwenze. Futhi yebo, umfowethu Jack Palmer ukhona ulapha. Umfowethu Jack wayevela eGeorgia, uvame ukubuya phezulu lapha. Wayemile lapho futhi ubusuku ngemuva, wathi, mfowethu Branham, ungitholele idiye. Futhi minabo ngethuka, ngoba ngiyazi ngangifungile kangisoze ngikwenze lokho iminyaka emine kumbe emihlanu eyedluleyo, ngoba lowo mnyaka ngabulala isibaya sama-elk ezilichumi eziyisificamunwemunye kuphela, ngokwalabo nje osomabhizimusi labo abahlalayo futhi bekhuluma ngamabhizimusi abo. Kuyamele ngiphume futhi ngibulale inyamazana yabo. Futhi lokho kakuzange kukhangeleke njengokungibeka esigabeni sombulali, kodwa ngangingeke ngikwenze. Ngizabahambisa lapho okukhona, kodwa angisoze ngizidubule. Ngakho ngathembisa uNkulunkulu kanye soze ngikwenze lokho. Ngakho ke ngase ngithole ngachiya indawo ngibuyela ngaqala ukwehla phansi entabeni futhi elezwi lakhuluma kimi futhi lathi kungani ungahambi kanye lami futhi ngathi Nkosi Nkulunkulu, ngalokhu nguwe, ngiyazi ukuthi isandla sikaNkulunkulu kuphela singachithiza amayezi lawo futhi wenze lokho owakwenzayo lapha futhi lelanga elikhudumalayo libalele phansi liwomisa ihembe yami futhi lentuthu yamanzi iphuma ivela kikho futhi ngathi igusu elikhulu iganga elingaganyulwanga liyazi Futhi ngathi ngiyakholwa ngizabuya phezulu ngalindlela ke Nkosi nga ungela ndlela ethile ngangifuna ukuya phezulu lapho futhi ngime nje okwemizuzu emilutshwane okwesikhumbuzo esincinyane kumkami okoyethu okoyethu ikhefu labachati elokuqala lelilodwa liyazi esaba lethuba lokuhamba futhi Ngamhambisa ehambweni lokuyazingela futhi nangu mina ngilapha ngenyaka njalo ngizingela kanye lalapha bazalwane futhi la ephansi eTucson ezama ukuqhuba izinto zihamba futhi ngaqala ukuhamba phansi lapho futhi ngaqala ukucabanga manje lokhu kuzwakala kuyinhlekisa kakhulu futhi ngizaphanyisa ngoba ngiyakwazi inkonzo yenu iqalisa phose imizuzu elichumi futhi ke ngangihamba lapho phansi ngidlula lapho futhi ngangicabanga oh ngiyamangala kungani engakaze akukhulume ilizwi kimi mayelana ngokuya kwami loba ngapi futhi lokhu kuza ngifuna ukulitshela okwenzakalayo ngemizuzu emilutshwana yonke indoda kumele icabange lokhu ngicabanga ukuthi ngakula owesifazane emhlabeni njengomkami ongumuntu omangalisayo nje ozithuleleyo ohlala ngekhaya uhlala elungiselele impahla zami futhi ngiyabe ngiphandle ngihambe ehambweni yonke into ngingena ngithi ngimdlalisa nje kancinyane ngithi ngiyindoda yakho ngumkami futhi njengalokho futhi siqabuje abantwana siguqwe phansi sibe lomkhuleko futhi ngigqoke impahla zami ukuze nqabela ukulahlekelwa ingqondo zami phose ukusuka ezixukweni lezinto ngisuke ngihambe ukuyagola inhlanzi kumbe ukuzingela khatshana laye wayemele akuthwale khona konke nje ehedwa manje ngase ngicabanga awu mhlawumbe lapho sengisekhaya into kuphela engihlala into kuphela engiyaziyo nguNkulunkulu lelizwi lakhe futhi ngihlala ngikhuluma ngalo futhi ngangihamba lapho futhi umcabango weza kimi wathi awu mhlawumbe wakuyekela uhamba ngoba kugcina abantu bekhatshana lokunjalo njengalokho futhi engaba lokuthula njalo lapho wena ukhatshana uthi ngaqala ukugcina lowo mcabango ngahamba njengalokho futhi lapho ngisenza ngabona indevu ebusweni bami sezile viki pho sezikhulile futhi zase zingaphezu kokuba impunga ingcenye ngacabanga Bill wena nje uyakwazi oqonde khona usuphuma uqonde phandle khathesi bona ususiba mdala futhi usuvele wedlula imaki yamachumi amahlanu ngakho ngangicabanga lokho ngihamba kanye lombhobho wami ulenga emahlombe ami ngihamba lapho njengalokho futhi khonapho kwayenzakala enye into Wabungathi kuso sonke isimilo ngase ngingumfana njalo ngangikwazi lokho owathatha indawo engqondweni ngumbe lokho okwakuyikho futhi ngakhangela ngimile phambi kwakhe futhi lapho phambi kwami futhi lapho wayemile nje ngendlela aye yiyo lapho ngimthatha ngabeka umbhobho wami phansi ngahlikihla amehlo ami ngakhangela kuye futhi welula ingalo zakhe njengalokho wakhangela kimi ngakhothamisa ikhanda lami phansi ngoba ngangisiya khona phezulu lapho okwesikhumbuzo esincinyane selanga lethu lomtshado simeduze lalezo zihlahla iqoko lezihlahla phezulu lapho iquaking us njengalokho okwakuyikho phezulu emaguswini asenyakatho lapho sisiya phezulu Adron Drag futhi ngihleli ngisiya phezulu lapho lonke usuku lwamachumi amabili lantathu kamfumfu lapho ngiphezulu lapho futhi nango elapho futhi ngasengiveka umbhobho wami phansi, ngakhangela lapho, futhi ngama umzuzu, futhi ngakhothamisa ikhanda lami, ngakhangela emuva, futhi wayelokhu emile lapho, kanye lengalo zakhe zeluliwe. Futhi ngacabanga, angila hlekelwanga sibili ingqondo yami, ngakhangela njalo, ngacabanga, kungani lokhu kusibanje? Nangu mina ngilapha, umfo omncinyane, ngakhangela ezandleni zami, futhi ngathi ngiNkosi, umlandi wami emhlabeni ukuletha umbiko wakho ngeqiniso, leyi ngenye into eyenzakale kimi. Ngakhangela njalo, futhi-ke kwasekunyamalala, futhi ngasengidobha umbhobho wami ngawubeka emahlombe ami, futhi ngathi mhlawumbe nguwe ongenza ngazi isizathu kuyadabula inhliziyo yakhe lapho kufanele lapho ngingena phakathi futhi ngiphume ukuyazingela lezi zinto ezinjengalokho. Kodwa nje lapho ngiqala ukuhamba, ngakhupha ingwane yami njalo ngathi, Nkulunkulu, ngiyakwazi ukuthi ulapha, kakula kuthandabuza engqondweni yami kodwa ukuthi ulapha, futhi ngiyakukholwa ilizwi lonke. Wena wenza ilanga lelo libalele phansi emhlane wami. Nguwe lowo owenza izinto lezi, ungumdali. Mina toma kakhulu, kungathi ngiyesaba ukubamba, ngiyesaba ngizakwenza enye into embi. Ngathi kulento eyodwa engiza kucela yona ukuthi uyenze, susa umthwalo enhliziyweni yami. Kakusadingeki kimi ukuthi ngizame ukuvuma njalo, ngoba okweminyaka emihlanu ngikhalile kuwe, kuyini engikwenzileyo? Ngitshele lokho okuyikho. Futhi ngangihamba phezulu eqaqeni oluncane khona duzane lalapho engangiza kuma khona okwemizuzu emilutshwane, ukubonga iNkosi nje ngomkami, futhi la ngomtshado ophumeleleyo lowo uNkulunkulu ayesiphile, futhi lothando esabalalo komunye lomunye iminyaka leyi labantwana bethu. Ngiyakwenza lokho ngosuku lonke lwamachumi amabili lantathu kaMfumfu. Futhi kwakulesihlahla iQuacking Asp encinyane phose ama-intshi alitshumi uhlonzi, kwakuphume phose njengalokhu, futhi kwaphuma phandle sengathi ngu-L, futhi kwasekusiya phezulu. Futhi nje lapho ngihamba phezu koqaqa ngaphela amandla kakhulu, futhi nje ngasengeyama lapho kuleso sihlahla njengalokho. Futhi ngangisizwa enye into ithontela emahlamvini okomzuzu nje. Manje amahlamvu ayesewomile ngesikhathi ngihamba lapho phose amakhulu amathathu kumbe amakhulu amane amayadi. Futhi ngakhangela, futhi kwakungamanzi ephuma emehlweni ami zithonta endeveni ezimpunga zisehla phezu komhlabathi. Ngathi, oh Nkulunkulu, ye ngikwahluleka okunganani engiyikho. Futhi ngimile lapho kuleso simo, ngathi ngiyathemba ukuthi uzakuba lesihawu kuye. Ngathi, angifanelanga ukucela isihawu. Ngathi ngolunye usuku ngiyazi sengisiba mpunga, futhi ngifanele ngihambe iNkosi. Futhi ngithemba abantu bacabanga ibuhlane, kodwa ngifumana uNkulunkulu phandle kuzo zona izindawo. Yikho lapho okuqotho kimi, njekuqotho njengokuba kukhona lapha. Futhi ngeqiniso okudlulisayo kancinyane njalo, ngoba bona lonke lina ingxenye lapho kukhangeleka njengokuthi ngime nje kanye laye yedwa, ngingakhulumi lomuntu kodwa yena. Futhi lapho ngimile lapho ngezwa isiqhuku siqamuka, futhi ngangathi ngiphakamisa ikhanda lami phezulu ngile hembe ebomvu engiyigqokileyo khathesi, intambo ebomvu igoqele ingwane yami, ihenki ebomvu ithandelwe kwezinye zalezo ngwane zasentshonalanga. Futhi ngakhangela, futhi lapha kwakume ezimbili ezintathu indluzele zimile duze lami, zahamba nje lapho. Mina ngikulokho okubomvu, konke lokho kudubula lapho amadoda alikhulu zase zidutshulwe okungaba machumi mane ngithemba. Ngani sibili ngabe sezihlakazekile khona khathesi, kodwa kazizange zama futhi zakhangela kimi. Futhi inyama enhle amazinyane amabili asekhule okugcweleyo lensikazi enkulu. Futhi enye into yathi kimi, nanso indluzele ngamfowethu Evans, enye ekamfowethu Welch, lenye eyomthumayeli weMethodist. Nanko khona kanye lokho inkosi uNkulunkulu asekuphe khona khathesi. Angeke zibaleke akakula ngenye indlela ezingakwenza. Nganyilo mbhobho ulengile ehlombe lami khona lapha, futhi zingakachibiliki ngangingabe sengibulele zonke zontathu. Bona njengalokho zingakahambi zazi sezandleni zami, futhi ngacabanga nanzo zilapho zintathu nje ukulula okuzigiqa phansi ikoqaqa lapha, futhi ke ngizithwalele khona phandle. Futhi ngacabanga lokho kungaba lula kakhulu. Nanzo ezintathu manje ke sase singahamba ngekhaya kusukela lapho, sikhuphe futhi siphume ezintabeni. Futhi lapho ngikhangele ikizo zazimile lapho zikhangele kimi ngokuthula nje, phose amayadi alichumi lanhlanu, amachumi amabili. Awungama nje ngithule, futhi kangazi loba lina bafoli yazingela indluzele kumbe hatshi, kodwa kazizwisiseki lapho zingakwenzi kumbe zingelaqiniso. Ziyamisa inyawo zazo njengalokhu hamba. Futhi ke zangikhangela ngacabanga, awu nanko lapho into kuphela. Ngajikela umbhobho wami ngale, futhi sezihambile. Futhi ke ngakhumbula ngathembisa uNkulunkulu ukuthi kangekukwenza, futhi ngiyakukhumbula lokho. Ngacabanga hatshi kangingeke ngikwenze lokho, kakulunganga. Ngathembisa uNkulunkulu ukuthi kangisoze ngikwenze. Futhi lapho usenza isithembiso lala kanye laso uNkulunkulu ukukhangelele ukuthi ukwenze. Futhi lapho ngacabanga, awu zisezandleni zami nje, ezandleni zami, kodwa kunjalo ngangimthembisile ngangingeke ngikwenze. Usezandleni zami kodwa kangikukubulala. Futhi zasondela eduzane kancinyane. Oh, kakuvamanga kanjani lokho indluzele ukukwenza. Futhi zazikhangela liyazi, futhi ziphendule ikhanda lazo. Futhi lami ngimile lapho ngigqoke okubomvu kanye lombhobho umile esandleni sami. Futhi zeza eduzane sibili zaze zaphosa ngangingazifunza zona ngesandla sami. Futhi nje zazinukisa lapho okwesikhatshana esincane, zachibilika zabuyela emuva kancane, zama zaphenduka. Futhi enye into yaqhubeka isithi, zisezandleni zakho, zisezandleni zakho, inkosi izibeke ezandleni zakho. Ngathi kodwa ngathembisa ukuthi kangisoze ngikwenze. Kusukela lapho ngacabanga, uyazi ngesinye isikhathi uDavida wakhokhelelwa khona eceleni lapho uJoabu ayelele khona, futhi kumbe lapho inkosi uSawuli ayelele khona. Futhi uJoabu wathi kuye, wathi inkosi isimnikele ezandleni zakho, kodwa wathi uNkulunkulu engavumeli ukuthi ngithinte ogcotshiweyo wakhe. Bona, ufanele ukhangele lapho usenza isithembiso. Futhi ke ngathi ngathembisa uNkulunkulu ukuthi kangisoze ngikwenze. Ngakho kangisoze. Ngathi, mama, thatha abantwana bakho futhi lihambe liye eguswini, kangeyi kulihlupha. Lisezandleni zami, belingeke libaleke lanqabe lifuna, kodwa kangeyi kulilimaza. Hambani eguswini. Futhi zabuya zaphenduka emuva njalo khona duze lami. Futhi ngama lapho, futhi ngacabanga, kuyini lokhu into engajwayelekanga? Ngingumuntu wemvelo, ngiyakhangela uNkulunkulu emvelweni. Ilanga litshona futhi liphuma, kuyikufa, impilo, ukungcwatshwa, ukufa, ukuvuka, njalo yonke into njengezihlahla. Ukuthi uJobe wakhuluma kanjani mayelana ngokucatsha ethuneni, wayeza ngigcina endaweni engcwele. Futhi ubone umhluzi wesihlahla uchiya izihlahla, futhi wehlele phansi ethuneni lezimpande, futhi uphenduke entwasa ukuvuka. Yonke into ikhuluma ngempilo lokuvuka. Futhi ngimile lapho ngizikhangele, zasondela eduzane laseduzane. Khona-ke zachibilika zahamba khona phandle eguswini. Futhi ngama lapho ngimangele nje kanjalo. futhi lapho zihamba lelo lizwi lakhuluma lisehla njalo lelo langa libalele ngemuva kwami lathi ukhumbulile isithembiso sakho awuzange na ngathi yebo nkosi ngikhumbulile isithembiso sami ngiyazi lo nguwe angikuboni nkosi kodwa ulapha kwenye indawo ngathi angikuboni kodwa ngiyalizwa ilizwi lakho ngiyazi ukuthi ulapha wathi ugcine isithembiso sakho ukhumbulile isithembiso sakho ngizakhumbula lesami futhi ngangisoze ngikuchiye kumbe ngikulahle oh minabo ngangizange ngizwe okufanayo kusukela ngehla ngisuka entabeni yonke imini umbono emva kombono kwenzakala ukuthatha indawo ngehla phansi ukukhangeleka njengokuthi yonke into ebesiyahlukile kusukela lapho umthwalo kawusekho phose lapho inkonzo isiza kuqala kimi kanye ngokuzwa isandla somuntu lokho okwakuyikho okwakuyimpilo kibo futhi siyakwazi ukuthi kwahamba njani omunye obusuku eCalifornia ngangihlezi kanye lemuli iGamalik umfowethu Mo uyakhumbula lo mfowethu Brown imuli kaMalik futhi inina elincinyane laliza kuba lokuvuvuka komlenze ethangazini kusukela ekuzalweni engumntwana futhi ngamenza welula isandla sakhe ngathi nanko lapho uyabona ukudikiza kwakho bona futhi ngathi wena uza kuba lokuvuvuka konyawo ngathi sekuvele kusebenza phakathi kwakho futhi wakwenza waphosa walahlekelwa impilo yakhe futhi umfowethu Maliki wathi kimi wathi mfowethu Branham ukwenza njani lokho ngathi kangazi kangeke ngikutshele ukuthi kunjani ngunkulunkulu futhi ke ngaphakamisa isandla sami njengalokho ngathi lapha nango umkami ngiyazi akula lutho olubi ngaye beka izandla zakho phezu kwezami sithandwa futhi wakwenza futhi lapho ithumba ladikiza kusuka kowesifazana futhi ngathi sithandwa senhliziyo ulethumba sithandwa emadlaleni owesifazana futhi wathi angizwa buhlungu ngathi sithandwa senhliziyo nanku kulapha esandleni sami phakamisa isandla sakho phezulu waphakamisa phezulu khona ke wasibuyisela phansi uyakubona khona aw lapho sihamba sabuya ngekhaya silo dokotela ongumngane omuhle kakhulu ngahamba esikolo kanye laye samhambisa khona ukuyahlolwa wathi bili gakula lutho olubi ngaye wathi yena ukahle akula thumba lapho ngathi sem ngangifuni ukuthandabuza ilizwi lakho bona ngoba umhlolile kodwa kulethumba lapho wonke umuntu emva kweminyaka emithathu emine lapho ngisiyathatha ukuhlolwa kwami ngomzimba lapho ngisiyaphetheya kolwandle uhamba lami ukuyahlolwa umzimba futhi lapho kukhona angizange ngikubone futhi phose iminyaka embili edluleyo ngabuya ngolunye usuku manje kufanele ngikhulume iqiniso lonke bona gawufuni nje ukudlula loba yini kufanele ukhulume iqiniso lonke futhi ngikutshengisile kini uthando lwami kumkami kodwa lapho kufanele sikhangele kuzo izinto ngilitshela iqiniso ubaba osezulwini lowo ongumfakazi wami bona lapha kathesi uyakwazi kuliqiniso oh endlini ukuthi kunjani nje lokhu lokhuyana la yonke into into encinyane elusizi ihamba enguqukweni yempilo kulesi sikhathi sokuphela kwenzalo kowesifazana futhi okweminyaka emibili edluleyo phose iminyaka emibili edluleyo lapho sisiyahlolwa umzimba khona ke udokotela wafumana ithumba esibelethweni senxele sase sikhule phose isilinganiso se walnut wathi makuthi ngihlole lokho njalo mfowethu Branham wathi phose inyanga ezintathu nxa lokho kusiya kukhula kufanele kuphume awu khonake sa kodwa nje ngaphambi kwalokho ngilenye into yokulitshela ngikukhohliwe lokho ngolunye usuku ngangena njalo ngisuka endlini futhi ngabuya ukuzokwenza enye into futhi ngachibilika futhi ngaphuma phandle futhi ngathi wathi ungahamba phansi edolobheni lami bele futhi ngathi hachi khona khathesi sithandwa futhi wathi koyini esiza kwenza ngobheki okuthile thile ngathi aw sithandwa ngangikwazi nje khona okokwenza futhi kwakulenye into eyabuyayo futhi wayelokwesaba wayengakwanisi ukuzibamba abantu endlini ubusuku bonke futhi njengobusuku bakuthani loba ngehola lakuqala nta ekuseni nampo lapho abantu bephakathi endlini emafasiteleni futhi yonke ngakho ke wayeloqhuqho silili futhi wakhuluma enye into kimi ngokukhalimela okwakungamelanga ukuba akukhulume bona wathi manje ke Billy uhlezi uhambile futhi kumele nginakekele abantwana labo ngokwami wathi uhlezi ungekho lapha ngathi ngeke senze izinqumo zethu ndawonye ungabe uphandle uhambile futhi waseqala ukukhala wangena wavala umnyango khonake lapho ngathi oh mfo omncinyane ohawulayo ngathi mina bo ngifanelwe futhi ngase ngiphuma futhi kwathi bala imilando yesibili 22 wakulapho uMiriam ekhuza uMose ngokuthatha inkazana yase-Ethiopia kwakungaba ngcono ukuba uyise amkhafulele ebusweni bakhe kunokwenza lokhu futhi ngabuyela phakathi ngathi sithandwa senhliziyo ukhulume into engayisiyo futhi wayekhala ngathi ukhulume into engayisiyo sithandwa uNkulunkulu uzakwenza ukubhadalele lokho ubungamelanga ukwenze lokho ngidabukile ngokwami ubungamelanga ukukhulume lokho futhi wathi awu Bill ngiyadabuka sibili futhi ngachibilika nje wabuyela emuva ngoba ngazi waye ngekho emumweni wokukwamukela ngakho ngabuyela emuva futhi ukuhlolwa okulandelayo phose inyanga emva kwalokho watshengisa ithumba umnyaka owedluleyo nanko kusiza njalo lapho ekuzama njalo manje kwasokusesilinganisweni se-olentshi udokotela wathi lingabe lisaphuthisa futhi kufanele lihlinze lokho kusekukhuleni masinya kwethumba liyabhibhidla uba lingathola isikafu futhi ligwegweke eceleni koyini ozakwenza ngathi dokotela silokukholwa kuNkulunkulu zangizange ngithi ebandleni kumbe enye into ngakuyekela nje kwedlula saqala ukukhuleka futhi ngathi Nkosi Nkulunkulu sisize ngiyacela ngiyakhuleka ukuthi usisize futhi kusiya njengalokho ithumba lakhula lisiya lokuya khonake lapho sisuka ukuya eTucson udokotela wethu ngekhaya wathumela ilizwi kudokotela ongumngane wakhe lapho wathi uba kumele ukhuphe leli thumba kunkosazana Branham khona manje wathi uba ungakwenzi liza kubhibhidla ngamtshela ngathi ithumba selivele lakhula phakathi komnyaka kusukela esilinganisweni se-walnut kwaze kwaba phose isilinganiso se-grapefruit la selikhule kakhulu nankoke kulapho wafuqela phandle eceleni kwakhe njengalokho futhi elinye ilanga waye siyekele ukuhamba ngathi zama sakhuleka sakhala sacela yonke into akulalutho olungathatha indawo khonake wayesehamba kwakufanele ahambe ekugcineni kasiboneni izolo yebo izolo wahamba kudokotela kudokotela okokugcina ngathi awu ngiyazonda ukukwenza kodwa mhlawumbe kasikuvumele futhi ke sithandwa uzaku uzamele nje ukuvumele ukuba le ukuba kukhutshe ngoba sokusiba kukhulu kakhulu ukholo lwethu kalweneli ngakho kuthani ngaphambi kokuba nisuke ngisazi wathi ungangifoneli kuze kube emva kokuba lenkonzo kamfowethu Jack lobo busuku khonake ungitshele ukuba inkonzo bani elibelayo futhi lokuthi abantu banjani eShreveport khonake wathi ngiza kutshela lokho udokotela akukhulumileyo ngathi kulungile sithando futhi ngabeka phansi ifoni Ezolo, kuthanye, lapho ngiqala ukusuka lapho endlini, ngangena phakathi futhi esikhathi sonke, lapho sisuka, bonke abantwana, futhi lathi sonke, sibandawonye, futhi siguqwe khona lapho, ekamelweni, futhi sikhuleke. Futhi, inkosi, siyatshela inkosi, lapho ngisiya phetsheya kolwandle, ngithi, Nkosi Jesu, nakekela imuli yami. Futhi, bayangikhulekela, ukuthi uNkulunkulu angisize, ukuthi singahlangana ndawonye njalo. Khona-ke, bonke abantwana bayaqala ukukhala, futhi lezinto, liyazi, ngoba, liyakwazi ukuthi kunjani. Khuluma mayelana ngomongameli Kennedy edutshulwa. Ngenza okokulindwa, izikhathi ezineni, ekudutshulweni, nge-infrared scope, futhi mhlawumbe, okwamathathu kumbe amane amayadi kude, ngesikhathi sebusuku. Bayabona nje, ngendlela efanayo, njengabakwenza ngesikhathi semini, ngaleso scope, esibona kude ebusuku. Futhi ngike ngaba semazweni eKatolika lapho abadlulisa amalawulo lento yonke phansi eMexico lapho ababuyisela emuva lapho futhi bathumela ilizwi umbiko weTelegram olotshwe ngento yonke siza kuzuza ebusuku lamuhla lokunjalo ngingena phakathi laphandle futhi bengidinga futhi mhlawumbe ngizathola esinye isikhathi lokho kulungile kodwa ngilenye into, leyo eza nginakekela, lapho leso sikhathi, sisiza, bona. Futhi-ke, lapho ngiqalisa, ukusuka njalo ngokwami nje, ngolunye usuku, ngaguqa phansi, kuthangi, futhi ngaguqa phansi ekamelweni. Futhi, ngakhangela inxa zonke, bengilapho, insuku ezithile, ngilesizungu, ukungela muntu endlini. Futhi ngathi, Baba osezulwini. Ngiyakhuleka ukuthi ube lesihawu khathesi futhi ungisize. Ngiyaphansi eShreveport ukwenza konke engingakukwanisa ukuncedisa umbuso wakho. Ngathi, kukangaki umkami lami siguqa lapha ekamelweni. Njengalokhu, siyakhuleka futhi lamuhla ngilesizungu ngaye. Futhi ngathi, kusasa uyangena phakathi. Futhi mhlawumbe, kanye soze ngenelise ukuqeda imihlangano yami, ngoba mhlawumbe uzahanjiswa esibhedlela, ngaleli ithumba elikhulu, lelo esilicele ukuthi ulisuse, selikhule lakhula, ukuze kuthi khathesi, kufanele likhutshwe, futhi ngathi, ngicelile kuwe, futhi ngathi, Nkosi, nga ekhulume enye into embi, lapho ngesikhathi lapho ngidabukile. Uba wakhuluma enye into embi. Ngathi, Nkosi, cabanga nje, akazange, ngitsho lasikhathi sinye, ngitsho lakanye. Ake wakhuluma into eyodwa kimi, ngisiya emihlanganweni yakho. Ngathi, uza uhlezi kokuphela, nelempahla zami zihlanzekile, njalo zilungiselele. Futhi, angibambe ngesandla sami, futhi akhale, futhi akhuleke, futhi athi, nga ngingenza enye into ukusiza inkosi futhi ngathi khangela isimo sakhe inkosi futhi ungakwenzi ngiyacela ungakwenzi inkosi futhi ngathi uNkulunkulu msize ngiyakhuleka ukuthi ube lesihawu kuye futhi nga eza kudlula kulokho kuhlinzwa msize ephumelele inkosi uba ngingalahlekelwa nguye khathesi kangazi engiza kwenza. Sengiyindoda endala, futhi bona abantwana abancinyane ukuthi bondliwe, futhi kuyini engiza kwenza. Woba lesihawu kuye, Nkosi, uyakwazi ukuthi ngimthanda okunganani, futhi ngathi ngiyakhuleka nje ukuthi uzamsiza. Futhi, njengoba bengikhuleka, ngezwa enye into isithi, sukuma ngezinyawo zakho. Futhi, ngaqhubekela phambili, ngikhuleka, ngoba ngacabanga, mhlawumbe, ngakucabanga lokho. Futhi, lapho ngiqhubeka, ngikhuleka, enye into yathi, sukuma ume, ngezinyawo zakho. Futhi, ngama ukukhuleka, futhi, ngakhangela phezulu. Futhi, umfanekiso kaKristu, lo owa angikazi, ngibe lendaba ngomfanekiso, kaSalman, ngithanda umfanekiso kaHoffman, inhloko kumatshumi, amathathu lantathu. Liyazi, futhi, ngilompikicha omkhulu wakho, ngoba, lapho ngimbona embonweni, leso sikhathi, iyo indlela nje, akhangela ngayo. Futhi nanko kulapho ngakufaka ukuze kuthi uzabe ekhangela khona kanye kimi lapho ngikhuleka kulowo mfanekiso. Futhi ngakhangela phezulu lapho, futhi ngakhangela kulowo mfanekiso, futhi ngakhangela yonke indawo ngacabanga bekuyikuyini lokho. Sukuma ume ngezinyawo zakho, ngacabanga awu ngizasukuma ezinyaweni zami, futhi ngasukuma ezinyaweni zami. Ilizwi elifanayo nje lelo elakhulumayo phezulu entabeni lobo busuku, ofanayo lowo ohlala ebuya, ngathi Nkosi Nkulunkulu, bekunguwe lowo ukhuluma encekwini yakho. Wathi, khuluma ilizwi nje, futhi akuyikuba khona thumba njalo. Ngama lapho kancinyane ukuziqondisa ngokwami, abaningi benu liyakwazi phakathi lapha, futhi labantu ethabhanekeli bayakwazi lokho okwakuyikho ukuthi wayelakho. Ngathi manje-ke ngithi ebizweni lenkosi uJesu Kristu ukuthi lelo thumba lizaphuma kuye. Belimhlupha kabi, ube sembhedeni insuku ezintathu kumbe ezine kanye lalo. Ngathi kabasoze bathole isichisalo, ngoba inkosi uNkulunkulu wami, lowo ongumdali ongamisa imimoya leziphepho ukuthi akhuze lolwandle futhi alethe lokho phambili, ongumdali wamazulu lomhlaba, futhi ngiyamthanda, futhi ngiyamkholwa, futhi ngiyakholwa ukuthi lesi sikhathi sesisondele lapho lezi izinto seziza kuba khona. Futhi wena lo ongadala usinti futhi awubeke ube khona, ungathatha isitha ukuthi singasabonakali. Ngathi lapho udeveli ezigoqela ngokwakhe esiphepheni, umoya isidalwa sikaNkulunkulu, amanzi isidalwa sikaNkulunkulu, kodwa udeveli wangena kukho, yikho lokho okwakwenzayo, futhi wabeka ukungahlaliseki elwandle njengalokho. Ngathi ungaluthulisa, futhi wena ungathulisa ungasusa ithumba kumkami. Futhi ngithi ukuthi sokwenziwe bona khathesi, akusoze kutholakale njalo, futhi sokuphelile. Ungaphuma phandle lapho esiqiniseko, ngatshela indodana yami lomalukazana wami, sabuya khona phansi, futhi ubusuku obudluleyo ngagijima phakathi lapha khona masinya ukuba lomhlangano, futhi ngabuyela ngemuva ngamfonela, futhi wayengakazi lutho mayelana ngakho, ngangizange ngimtshele. Futhi lapho efona wayejabula, wathi bili ngelenye into yokuthi ngikutshele sithandwa. Wathi kakula ngitsho isibonakaliso esisodwa sethumba esiseleyo loba ngaphi udokotela uthe kazange afumane ulutho. Wathi bengijabula kakhulu, futhi unkosazana Nomen leningi labo dade lapha ababili kumbe abathathu babo babe kanye lathi lapha ekamelweni. Wathi udokotela wathi, futhi utsho ukuthi kangizwisisi, inyanga edluleyo kwakulethumba isilinganiso se-grapefruit. Futhi wathi, Nkosazana Branham, phomola uqinisekile, kakula ngitsho sibonakaliso esisodwa sethumba ngawe, kakusela ngitsho. Kuyinkosi uNkulunkulu wethu osuku lokunikeza ukubonga. Oh, bonga uNkulunkulu ngesipho sikaJesu Kristu, lesipho esikhulu leso esingesifanayo izolo lamuhla lanini nini. Lelo liqiniso ngangikholwa ekuthatheni izifungo zamazulu kumbe ngomhlaba kumbe ngolunye ulutho, kodwa kanye leBhayibhili enhliziyweni yami. Futhi uNkulunkulu lowo engimthandayo uyazi lelo lizwi lonke lalokho lingeleqiniso elimqotho osoku lokupha ukubonga. Lapho ngicabanga ukusasa kuzafanele kumbe insuku ezintitshwane ezilandelayo, ngingafanele kumbe ngichiye umhlangano ukuhamba, angizange ngithembise abantu ukuthi ngizaphenduka ngesikhathi seKhisimusi ekhaya ukwenzela abantwana bami, ukubabuyisela ekhaya njalo ukwenzela iKhisimusi. Ngisazi ngiqhuqha phansi enhliziyweni yami ukuthi ukuhlinzwa kwakulindele umkami kanye lethumba elilingana le-grapefruit, Futhi nanko kulapho. Futhi lona ilizwi likaNkulunkulu. Lelo elathi, khuluma lokho okuthandayo. Futhi kuza kuba ngaleyo ndlela. Futhi ngase ngisithi, ithumba selihambile. Baba soze balithole njalo futhi. Futhi selihambile lamuhla. Futhi udokotela omkhulu ohlinzayo, labo dokotela abakhulu babekhona, labasebenzi eTucson, Arizona, lapho izuwezi mbithwane ezedluleyo kwakuleli khulu ithumba elalilikhulu njengalokho. Futhi udokotela ofanayo akazange athole isicisalo lakancinyane. Futhi wabhala isitsho esikhululekileyo njengalokhu ukuthi, Nkosazana Branham, agala sibonakaliso sethumba loba ngaphila kancane. Oh, ukupha ukubonga kuNkulunkulu lolu lusuku lokupha ukubonga kimi. Ukwazi phezu kwalokho ukuthi ngolunye usuku lobo buso obuncinyane lobo engabujadayo lapho odoma kuNkulunkulu ngolunye usuku lawa amanxeba okuluphala okufaza phela. Futhi siza kuba lapho emfanekisweni wobutsha. Futhi singasabi badala njalo. Futhi esipho sikaNkulunkulu ngoJesu Kristu kamoya ongcwele lo esiwemukelayo khathesi yilokho okusipha lokhu lesi sigqiliso. Futhi ukukhangele lamuhla bangani okhuluma mayelana ngabantu abalokubonga, kufanele sibe ngabantu abalokubonga kakhulu ebantwini bonke emhlabeni, ngaphandle kokusilisa, ngaphandle kwalezi zinto ezithatha indawo. Kuyini? Isiqiniseko soqobo ukuthi uNkulunkulu ofanayo ngemvelo efanayo, insika yomlilo efanayo, ingilosi kaNkulunkulu efanayo, uJesu ofanayo, izolo lamuhla lanilinini wenza izinto ezifanayo ngamandla afanayo ngebizo elifanayo. Okuyisigqiniso somphefumulo siqinile lokuqiniseka. Makuthi iNkosi uNkulunkulu wezulwini alibusise kakhulu lonke. Asikhothamiseni amakhanda ethu. Nkosi, ngilokuthokoza okukhulu. Nkosi, angikwazi ukuthi ngithini. Angeke nje ngikutshengisele. Lapho ihubo lihlatshelwa esikhatshana esedluleyo, labo bantu behlabela ingoma leyo enhlizweni yami yeqa nje ngentokozo. Futhi lobufakazi babuya enhlizweni yami. Futhi manje baba osezulwini uyakwazi ukuthi izinto lezi ziliqiniso. Uyakwazi ekujuleni kwenhliziyo yami lokho lokuthi kuliqiniso. Angila sizathu Nkosi ukungabatsheli lutho kodwa lokho okulungileyo. Futhi ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuthi lamuhla makuthi enhliziyo yami izwe ukubona bonke laba abafowethu besiKristu labo dadewethu lapha aba ngabafowethu labo dadewethu ezibotshweni zikaKristu. Thokozani kanye lami ngokupha ukubonga ngomngane wami omncane owaphephiswayo. Umhlaba udumisa uNkulunkulu makuthi imvelo idumise uNkulunkulu makuthi konke okulemphefumulo kudumise uNkulunkulu. Futhi sibe lokubonga ngalesi sikhathi esikhulu esilazo. Baba osezulwini othandekayo, lapho ngiyabona kulomfana omncane ohlezi lapha esihlalweni esilamasondo, kulabanye lapha abagulayo labalesidingo. Futhi njengoba unguNkulunkulu osindiso yemiphefumulo yethu, unguNkulunkulu osilisa imikhuhlane yethu yonke lezi nhlupho zethu, futhi ulokhe kanye lalobu bufakazi obubodwa nje kumbe obubili lapho bufika kuzinkulungwane ukuthi inceku yakho ezithobileyo ikubonile usenza lokwenza kungela nsolo kikho loba ngaphi. Futhi siyakwazi ukuthi ulokhe unguJehova Jaira. Futhi usuvele wapha umnikelo wokusilisa uNkulunkulu uqobo okhiphe ithumba lelo phandle kohlangothi lomkami. Usase nguNkulunkulu nje kangako khona lapha eShreveport njengoba unjalo eTucson. Futhi khona-ke ngangingamamayila amamayila azinkulungwane ezimbili kuye ngesikhathi. Ngiyakhuleka Nkolonkolo ukuthi ubukho bakho obungcwele ugcwalise ithabanekeli leli lamuhla ngamandla okusilisa aza silisa wonke umuntu ogulayo olapha ukuthi lezi izibusiso zokupha ukubonga zingaqhubeka ukukhala emuva laphambili ukudabula ilizwe Nkosi ukuthi ungofanayo izolo lamuhla lanini nini siphe khona Nkolonkulu olaphakade manje njengoba lina abantu lihlezi lapha bekani izandla zenu komunye lomunye futhi likhuleke Zikhumaniseni ngokwenu ndawonye ngokubambana kokholo ebukhoneni bukaNkulunkulu futhi khumbulani ukuthi munye ngamunye wenu lilethuba uNkulunkulu uza ngahlulela noba ngilitshele iqiniso kumbe hathi sekwake wahluleka sengake ngalitshela ulutho kodwa okwenzakalayo Njengo Samuel wathi leso sikhathi njengokuba babe siya kwenza iNkosi uSawuli wathi sengake ngalitshela olunye ulutho ebizweni lenkosi kodwa lokho okwagcwalisekayo ngake ngalicela okwemaleni okokudla kwami hayi Samuel kodwa silokho sifuna inkosi silokho sifuna eyethu inkosi yasemhlabeni futhi uSamuel wayekwazi ukuthi uNkulunkulu Waye inkosi yabo ngiyalitshela lokubusa zihlobo ngiyalilethela ukuba likubhale lake labona yini isipho sikaNkuluNkulu sisehluleka la sikhathi sinye lokho esibale ngakho lokhukusa hathi mnumzana uJesu Kristu akungeke kwehluleke isayensi ikutshengisile ibandla liyakwazi futhi ulapha khathesi Konapha kulomzuzu lo ulapha futhi into eyodwa esilelayo lukholo lwakho ukuthatha lelo lizwi futhi oligcobe kuwe futhi oza kusilisa futhi lezandla zenu ngomunye lomunye khalani kuNkulunkulu ngenhliziyo zenu zonke futhi lithi Nkosi uNkulunkulu mdali wamazulu lomhlaba wena ongamisa isiphepho iminyaka ezinkulungwane ezimbili ezedluleyo wakwenza futhi uyakwenza njalo khathesi futhi mesa umkhuhlane wami ongenze ngiphile futhi ngiyathokoza enhlizweni yami ngawe uNkulunkulu usomandla